Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 12 ngobakazi 2023 ngu Francis Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje, obe ngumkhokheli weqembu leRumba elensimbizejwane u Elvis Mathe, obesaziwa njalo ngokuthi nguma Eli, ungcwatshwe namhlanje emzini wakhe eCholocho. Abebandla eliphikisa ele-CCC bathi amalungiselela abokhetho waqhubekela phambili ngalimpela sodo bekhankasela ukuthola usekelo lokuvotelwa. Izakhamizi zemaphandleni ezantsi emandebeleni zikhala ngokuthi zihlaselwe yindlala ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho. Zonke obe ngumkhokheli weqembu leRumba eleyinsimbizejwane uElvis Mathe, obesaziwa njalo ngokuthi nguma Eli, ungcwatshwe namhlanje emzini wakhe eCholocho esigabeni seMathebeleland North. Uma Eli uphelekezelwe zinkulungwane zilenkulungwane zabantu ezigoqela abaculi abebutho abona ke abatshaye umbhobho wokumphelekezela i-21 gun salute ngemva kokuphiwa kwakhe inhlonipho yeqhawe lesigaba i-Liberation Hero ngumongameli Emmerson Mnangagwa. Uma Eli ubhebhele engozini yemota yomgwaqo osuka e-Victoria Falls usiya koBulawayo ngomgqibelo wedluleyo, ndawonye lomunye wakhe obetshaya ingungu uThembi Nkosi Mpofu, obesaziwa njalo ngokuthi nguMaviri. Umpofu uzabekwa kusasa koBulawayo, njalo laye uphiwe inhlonipho yeqhawe lesigaba. Sizaxoxa labaculi ngokutshona kwababili laba emaphethelweni ohlelo lwethu kuhlelo abaculi bethu. Izakhamizi zemaphandleni ezantsi emandebeleni zikhala ngokuthi zihlaselwe yindlala ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho. Iningi lithi lifisa ukhetho lubuye ludlule ukuze libuyele empilweni yansuku zonke. U-Albert Ncube usipha lolu daba.
Iningi lalezi zakhamizi lithi umango eselaleziko kulezi nsuku ngoba uncedo lokudla oluvela kurhulumente lumisiwe kulezi nsuku zokhetho. Ngalokho uMnumzana Gabriel Lupondo oyisakhamuzi semawane eKwanda South uthi iningi selifisa ukuthi ngabe ukhetho luphanga ludlule.
Kathesi njengoba i-social welfare ingasekho bayakhala abantu, bakhala bathi amalekhizi aKwanda usephuzisa ukuthi bake bathole ukudla. Ukudla nje kuphela, akula kudla abantu ababuya lapho. Ngiyazibonela nje nalodwa khonapho kuti hayi zomusazvela pema 1 hayi sindaone sirisikekana nje kuti lokhu lalokhu hayi ma 1 bekungekho konke lokho okuhluphayo lokho
lamazwi acizelelwe ngonkosikazi siphathiswe enkala oyisakhamuzi sematshetsheni ekwana North othi laye bahlaselwe yindlala
nyako susiya kupheleni kunje isimo sendlala sesithanda ukuba zinzima sibili ngoba abantu ababekudobhile emasimini bekukulutshwane njalo sokuphelile sokudinge ukuthi abantu ngaye bayancediswa abantu sebephila ngokuthenga impuphu yena le ama-10 kg
unkosikazi Juliet Nkiwane oyisiphathamandla senhlanganiso emela amalungelo abomama lamantombazana emaphandleni e-Women Development Association of Zimbabwe uthi akukabi lokuphithizela kukhetho lwalonyaka
asikaboni lutho thina asikababoni yebo kambami babizwa abantu sebewazi ukuthi maybe owezanuphefu ngani owe-MTC mbani okamthwakazi mbani nje imathekelele ndisouth yonke abantu amabizwa sesaziwo kodwa ukuphithizela kwekhampeyini leyana yeminye iminyaka asikayiboni silokhu sisamelele ukubona beqalisa
lanxa kulokuthula kulesi sabelo amabandla aphikisayo akhala ngokwethuselwa kwabalandeli babo ngabebani elibusayo le-ZANU-P F ekhuluma ngomvulo eGwanda emhlanganweni webandla le-ZANU-P F okukhankasela ukhetho umphathintambo obona ngezenzakala kwele zansi emandebeleni umnumzana Bednico Ncube ubeke ukuthi ule mtshina azayisebenzisa ukubona uzulu ngosuku lokuvota
akusamelanga kube lo muntu ozatholakala enjani elele engayanga vota hambanini liyevota mina ngizadinga ngizaba ngikhangela ngemitshina yami ukuba mina ovotileyo ngubani ongavotanga ngubani ngikhona lapha ngihlezi
umnumzana Canisius Gala unobhala wezokhetho kubandla lezaphu uthi baningi kubandla lezanu-P F abethusela uzulu emaphandleni
ama-threats lawa kawaveli kuye kuphela uminista ekuhambeni kwami ngisiye emaphandleni sengihlangane lokwethuselwa okunjalo futhi nakubo ward 10 base-Beitbridge bayethuselwa abantu nxa bebonakala behlanganela labantu bethu bezaphu labamanye ama-parties kakhulu ngabantu esibabiza sithi ngama-veteran so singuzaphu sithi thina hayi akula kwethuselwa okungakanani ukuza kwenza ukuthi abantu bangabikwazi kanti kuyini okwehlula ukufa khathesi nxa kuyikuthi abantu bevele belamba
ikomishini ebona ngezokhetho eZimbabwe Electoral Commission ithi kuyize ukuthi umuntu ebonakala lapho evota njalukhuthaza uzulu ukuthi evota ngobuningi mhla zingama-23 kulinyanga ngimele umsakazo we-Studio 7 ngiseGwanda ngu-Albert Ncube
okwamanje ke wothi singene esigabeni sethu lapho esiphatha indaba ezimayelana labesifazana kuhlelo esiluphiwa ngosithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazana lilami osithandekile Mhlanga. Asizweni umhlonitshwa esilayo namuhla lapho esiqhubeka sixoxisana nabesifazana abazancintisa kukhetho olukhangelelwe ukuqhutshwa kuyonale inyanga mhlaka 23.
Sanibonani bahlabezulu, ibizo ngusiphathiswe Sibanda. Ngincintisa kuwa 12, ngikhangelele ukuba ngukhansila khona ngikubandla elihle ibandla le-Freedom Alliance FA. Ngingumuntu okhuleleyo okhulele kuwa 12 njalo ngihlala khona. Ngizelwe ngumzali obeyesaba uNkulunkulu, umzali obekwazi ukusebenzisa izandla zakhe ukuze athole inotho. Ubeyindoda ebeyithanda uNkulunkulu, beyindoda ebithanda ukuvulela lendlu yayo ukuthi kukhonze kumemeze igama likaNkulunkulu. Bulawayo omuhle lithole umuntu oqoqiweyo, umuntu okhuliswe kahle, umuntu ofundisiweyo ukuthi umuntu ngumuntu, umuntu uyahlonitshwa, umuntu laye uyazihlonipha. Ngikhule ngikwazi lami ukwesaba uNkulunkulu lokuba lama-good morals. Yebo bengingakhangelele ngithi maybe kufanele omunye umuntu, kodwa sithe lathi sithandaza sikhuleka sananzelela ukuthi uNkulunkulu uthi lami ngiphakani lingananzelela ukuthi ezini likaNkuluNkulu ikhona iFreedom Alliance yake yabakhona ngesikhathi uPaul Silas bebotshiwe besentilongweni bakhona bavumelanayo ngoba iFreedom Alliance yisivumelane sokukhulula bavumelana ukukhulula amadoda uPaul Silas amaZulu kuvumelana umoya ongcwele loJesu noNkuluNkulu lezingilosi ukukhulula uPaul Silas ababebotshiwe bebotshelwe into engekho nje bebotshelwe ba amaKristu kuthiwa entambo ezazi babo phile zaqhamuka zodwa amagedi avuleka but lo wayebavalele ebagcinile ebakhangele wayethu waphosa wazivulala ngoba engakhangelanga ukuthi bengaphuma kodwa lanamhlanje mebhila usemumeni wa-12 ukuthi ukhangele ukuthi awusoze wafa waphuma kulowo mumo yebo imigwaqo siyayinanzelela ukuthi injani yebo siyakunanzelela ukuthi idolobho lethu aliseyilo lelani esilaziyo la ungabe usuzikhangelele enganasonto yalutho wena ukobulawayo kuyindawo yakho lapho okhulele khona inzalo yakho khona inkaba yakho ekhona kumele uphakame umuntu wakobulawayo ungavumi zisiziyolenda indawo yakho leyo ngani ngokufaka nje uca kimi ngibe sengikumela lami ngikwazi ukuthi khona ngimela umuntu layo ongifakileyo ngesibindi ongenze wayenza uhulumende waleso sikhathi ngeminyaka emihlanu ngiyalithembisa ukuthi kuzoba lo mahluko ziyojika izinto ziyoguquka izinto la ngo-2012 ngimile esigabeni senu ngabikhangelela abagulayo ngaze ngaphiwa i-award yokukhangela abagulayo and umuntu engihamba akhangele akula ngitho lowedwa wabhubhayo baphile ezondeni zabo ababelazo sivusele ubulawayo wethu sivuselele uwa-12 yethu abe yindawo enhle lapho kulamaklinika khona kube khona abongikazi akungabi lamaklinika nje abolobhengilavaleliweyo kuthiwa nyanga we-circumcision kuphela sike saphiwa amafomu ngesikhathi sabo-2004 khona lapho kuyakha i-Quality Park abaningi sasala sibekhe sibambe amafomu ngoba kwathutha sokuthiwa izindlu lezi ezazidilizwe imkuku seziyathathwa abantu abajese bemkukwini basebehamba behlala e-Quality Park sizathathelwa izinto ezingezethu sicine sibone abantu besiba lazo zonke ngokwakathesi sithi asiphakameni bantu kungakaze kwaphela konke kwachabalala
kodwa uqhubeka njani umkhankaso wakho kuyasebenzeka na njalo uyakwamukela umphakathi
nginanzelela ukuthi lapho engifika khona ngiyathola inkuthazo enkulu kakhulu abanye bambiza umama ohlakaniphileyo abanye bangikhuthaza ukuthi bathabe ukubona nayo umama ephakama ngoba isiza umama ephakama kuba kahle kuba kuhle ekhaya abanye labo bangikhuthaza ngendlela eziphakemeyo ukuthi bathabela nje ukuthi ngumntwana walapha ekhaya laba le isikhathi esikhuleke khona as concerned women of God ngithanda ukulibonga bomama
leyo bekuyingxoxolo nkosazana siphathisi wesibanda oncintisakho kukhetho lokudinga ozamela uward 12 ekhansili yakobulawayo ekubandla le-Freedom Alliance asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lapho esiqhubeka sixoxa labesifazane abazancintisa kukhetho oluzayo bekumabandla ehlukeneyo lilami usithandekile Mhlanga yikho napha eWashington DC.
Ephuma ke enkundleni yethu uSthandekile Mhlanga udedela kuChris Gande yena ke usethulela uhlelo liphuma lendaba litshone lendaba.
Lingali tshona njani izulu kandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lithone lendaba igama lami nguChris Dande lamhlanje sixoxa lesizalwane seZimbabwe esihlala kwele Kenya umnumzana Mandla Nkomo
ungasitshela ukuthi umumo uninjani khona ngapho eKenya ikakhulu ezombangazwe lapho esizwa kuthiwa azihambi kahle
kunjani Chris labalaleli ngasithi siyananzelela njengoba sibona ukuthi sesifike phose ku one full year since kwaba lokhetho lapha eKenya ayikhanya inkunzi lakathesi ziloge zithobela lanxa kulo hulumeni omutsha kukhanya lali group ephikisayo isazizwa amandla and baqhubeka bangani bayafaka ipressure kuhulumeni bevalisa nje into ezimbalwa ezingani kazi baphathe
kahle. Kahle kahle imbangela kuyini ngokuzwa kwakho?
I think nxa ngingakuqathanisa mina Chris ngibona ngani singabalisa phose into ezingaba zine. Okokuqala iqembu likababa uRayila lakathe sika likavumi ukuthi ladliwa ngokusemthethweni kukhetho lwanyakeni. Ngakho kukhanya baloke becontesta iresult. Kwesibili ukuthi ngemva kokhetho lwa last year kube lama commissioners awe IEPC afika emaphethelweni term yabo. And then abanye bahlaliswa phansi. So ke kufanele kube lendlela yokuthi babuyiselwe abanye kumbe kukhethwa abanye abazathatha indawo yabo. Na ukuthi lokho kwenzakale kukhanya kulohlupho ngoba I think elinye iqembu lesabo ukuthi singavumela i-system yasebenza ekuqaleni ukukhetha. Kusho ukuthi le khetho lika 2027 luzaba i-problem. So akube lendlela entsha yokukhetha ama IEPC commissioners into esibili engibona ngani balisana ngayo. Esithathu engibona ngani iphose ithinte nje uZulu wonke ukuthi umumo womnotho welizwe kawumanga kuhle. Kawumanga kuhle imbangela kuyikuthi okokuqala kube le ngathi le depreciation ungathi akunanzelela from around ngesikhathi se-COVID ibidlalela kobo 100 shillings to $1 akhathesi sidlalela kobo 150. So khona lokhyana kwenza ukuthi ezinye izinto zidure and abantu kazana bengenelisa ukuthi bathenge into imfanelo abazidingayo njengemndeni.
Manje ngokubona kwakho kungangena omunye uhulumende eZimbabwe singabona lakho kusiba ngokufanayo?
Yeah, I think singakubona ngaleyo ndlela ukuthi mhlawumbe njengoba lakwelakithi asizake sibe lokhetho okuthiwa indoda ezibhuqiweyo zibhuqwe kuhle mbe eziwinile ziwine kuhle lokho esingathi ngama contested election. So kungenzeka-ke ukuthi lakwelakithi kube njalo ukuthi sibe le contested election result. Kodwa umahluko okhona ukuthi I think lapha eKenya sebedlulele phambili kusimo esikiswe esenzimbabwe ukuthini iKenya I mean sebeke kwatshintshwa uhulumende kanengi kungena amaphathathile yona li group engenileyo lanxa nje kungabantu ababevele bekukhano kudala and so forth kodwa yigroup entsha edle abantu akade kuyibona abaphethe uhulumende. So i-change of government into ejayelekile eKenya kodwa kwelakithi asizake sibe lesimo esinjalo. So angibona ukuthi singathatha umfanekiso weKenya sithi hayi kahle kube njalo laseZimbabwe.
Lo ke bekungumnumzana Mandla Nkomo isizalwane seZimbabwe esihlala kwelekenya ebesixoxwa layo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande asidibaneni njalo ngeviki ezayo sikhathi sinye lilale.
Sokusele insuku ezilishumi lanye ubana ukhetho luqhutshwe eZimbabwe. Iqhubekela phambili ngalempela sonto imihlangano yamabandla ehlukeneyo ezombusazwe yokukhankasela usekelo lokuvotelwa kukhetho lokamhla ka 23 Ncwabakazi. Namhlanje umongameli Emmerson Mnangagwa ubesegora eMatsiba esabelweni seMashonaland Central ehlangana lamakholwa ebandla lokholo lwesipostoli eleJohane Masowe batsiziva Jesu. Osaphethe isikhundla sikamqondisi wobona ngokwethulwa kwemibiko kuzanu PF umnumzana Farai Marapira utshele iStudio 7 ukubana uMnangagwa ugcizelele kunkuthazo yakhe yokuthi amabandla ezombusazwe akhankase ngokuthula engaphehli udlakela endaweni lapho aqhuba khona imihlangano yokukhankasa. Ngothi ke umkhokheli webandla eliphisayo ele-CCC, umnumzana Nelson Jamisa, yena ukhangelelwe uba lomhlangano omkhulu we-Star Rally enkundleni ye-Mamuthe Stadium eMashingo kusasa. Ngesonto, izolo ubesedethe le-Victoria Falls lapho akade ekhankasa njalo elomhlangano omkhulu wokukhankasela ukudinga usekelo kukhetho. Namhlanje abe-CCC babe lomhlangano wokwethula amalunga akade sefuna ukuvinjwa ukuncintisa kukhetho lwalonyaka enkulumane kubulawayo. Sibe lethuba lokuxoxa lomsekelo wesikhulumisa leli bandla umnumzana Ostalo Siziba ochasisa ngomhlangano wanamhlanje lezinye inhlelo zabo.
Namhlanje besenkulumane kuwa 20 lapho ke besi lomhlangano wethu we-CCC sihlangana la ma-voters ahlala ke kuwa 20 besiqhaswe ngama-members of parliament achiyeneyo, besiqhaswe ngama-council achiyeneyo kumhlangano wethu wa 20. Sikhuluma nge-agenda yethu e-parliament ngenxa yokubana i-ward 20 is part of our 3 wards eziphelandaba Tshabalala constituency. So our message ibingeyokubana silungiselele ukhetho ngenxa yokubana ke sesifikile kukhetho, sokufanele ukubana ke iZimbabwe entsha ibuye, kodwa besibonisa ke abantu bonke ukubana ke nxa singavotela kuye parliament kuyini esiza kwenza ukutshintsha ke impilo zabantu, kuyini esiza kwenza ama-programu ethu ahlanganisele indaba zokuyaphusha indaba ze-free health, indaba zama-title deeds, indaba zokumake sure ukubana siyalwa le ndaba ke ye-corruption esihluphile ke kwele Zimbabwe. Sikhulume ke ngendaba ke zokubana thina nxa singena i-monetary policy ethu izamime njani, kakhulu indaba yokukhitshwa kwama-bond notes lokubisela imali ethengayo in-interim silungisisa isikhwama ke selizwe. Sikhulume njalo nge-agenda yethu ngendaba ze-development, ukuyakhiwa kwemigwaqo, ukuyakhiwa kwamadamu, izibhedlela. Thina inhlelo yethu ye-CCC kubana ke amadamu yakhwe, kube lamanzi njalo, siyakha izibhedlela lamaklinikhi, sikwanise ukubhadala izisebenzi imali ezithengayo, amatitsha, osobhuku, izinduna, amapholisa, amasosha, bonke ke bephiwe imali ethengayo under the leadership kamongameli ke u-advocate Nelson Jamisa.
Belihloseni ngomhlangano wanamhlanje?
Besiba yi-part of ama-provincial program okulungiselela, liyakwazi uba namhla ka 20 August umongameli u-advocate Nelson Jamisa uyabe khona ke e-White City. So lawa ngamanye amalungiselelo enhlelo zethu ukubana ke abantu bonke sibanxusa ukubana bebuye e-White City mhla ka 21 ukuze bezizele amazwi avela kumongameli ubaba uJamisa.
Amalungiselelo yenu okhetho asefike kusibangapha sithi?
Amalungiselelo okhetho yethu ke aqhubeka phambili ngendlela eyiyo ke, silungiselela indaba zama-agents, indaba ze-deployments, indaba zokumake sure ukubana sikhona yonke indawo, inhlangothi zonke zelizwe lethu, ukubana sibe kwazi ukubana ukhetho luyahamba ngendlela esemthethweni langendlela ekhangelelwe nguzuku wonke jikelele.
Kwezemidlalo, umqeqeshi weqembu le-Highlanders uBaltimore Brito uthi baxotshana impala ezimbili njengoba kulimpela fiki bephatheka kumidlalo yenkezo yeChibuku Super Cup, ikanti-ke yibo futhi abahlezi phezu kwengalane yemihlomelo esigabeni seCastle Lager Premier Soccer League. Intshathe zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Ekhuluma phezu kwamalungiselelo yeqembu lakhe phambilini komdlalo walo lelebulawa yeChiefs ngensonto wehlandla lakuqala elomncintiswano weChibuku Super Cup, uBrito uthe ukhangelele ukuphakamisa isicoco lesi.
So our target and our mindset since the beginning of the season was okay, let's improve the last season.
Sizitshela ukuba kumele sibe sendaweni ephezu kwalapho esiqedwe esihlezi khona engalaneni yemhlomelo, kodwa kulo mdlalo wenkezo nxa singabaceqeshi abaqotho kumele sidlale sijonge ukunqoba. Nxa singazwakala sisithi asifuni ukunqoba, abakhokeli kwesiqembu kuyakumele besixotshe sibili.
Iqembu lebhosi lonyaka laziwa ngokuqakathekisa ukuvala igedi, kodwa uBrito uthi lokhu akungeke kusebenze emdlalweni wenkezo yeChibuku.
The managing one cup game and managing one league game is different.
Uthi yena ukudlala kuleague lokudlala kumdlalo wenkezo, ngoba nxa singaqakathekisa ukuvala igedi asingeke sithole umklomelo owodwa lapha, kodwa kabe sekumele sitshaye imbeka. Ngalokho-ke kuzakuba lotshintsho olukhulu ngendlela esizadlala ngayo ekudlaleni kwethu.
Umqeqeshi weqembu leBulawayo Chiefs omutsha uJohannes Numa uthi ukhangelele umdlalo onzima.
Every game is a new game.
Ngumdlalo omutsha lowo, kodwa engikwaziyo ukuba iqembu leBulawayo Chiefs labadlali abangenelisa ukunqoba yiloba yiliphi iqembu, so akungaba nzima kakhulu.
Unuma uthethe isikhundla esithiwe nguJoseph Sibindi ekuqaleni kweviki. Iqembu leBulawayo Chiefs yilo eliphethe inkezo yeChibuku Super Cup ngemva kokuyiphakamisa kumncintiswano wanyakenye ngemva kokuba linqobe amaqembu agoqela lona ele Highlanders. Imidlalo edlalwe namhla yesigaba sakuqala eseChibuku Super Cup iphele kanje. Inkezo Platinum Stars inqobe iTrange nge-2-1 ngaseBaobab. Iqembu leManyika Diamonds linqotshwe nge-6-5 ngeBlack Rhinos ngaseGibo ngemva kokutshaywa kwembekwa. Iqembu leChicken linqobe leGreen Fuel nge-1 kanya ngaseLuveve. Iqembu leSuperplatinum litshaye leYada nge-4 kanya ngaseMandava, kuthi iqembu leDynamos linqobe leSimba Bora nge-1 kanya ngaseBarber Fields. Kweminye imidlalo yangesonto, iqembu leCapes United lizadlala lele-1 ngaseBata, kuthi iqembu leRentals lizemukela eleZPC Kariba ngaseMandava. Emidlalweni yeFIFA Women's World Cup edlalwe namhla, ele-Australia linqobe leFrance nge-7 ka-6 ngemva kokutshaywa kwembekwa, kuthi ele-England litshaye leColombia nge-2-1. Limpumela itsho ukuba ele-Australia lele-England asefinyelele kusigaba se-semifinal ndawonye leSpain kanye leSweden. Ngiyimele Studio 7 ngobulawayo, nginguJoseph Njanji.
Njengokwethembisa kwethu ekuqaliseni kwezindaba zethu kuhlelo, abaculi bethu namhlanje sixoxa labanye babaculi ngokubhubha kwabakhokheli beqembu leRumba ele insimbi zeJwane, uElvis Mathe yena obekwe namhlanje, kanye loThembi Nkosi Mpofu obekwa kusasa. Untungameli Nkomo usipha lolu daba.
Bayacho abadala bathi ziyohamba izinsizwa kuyosala izibongo. Kepha uma eli lomaviri kabachiyi izibongo kuphela, kodwa bachiya lo mdumo weRumba olohlonzi ozasala uthakazelelwa nguZulu. Ngubani kambe ongayikhohlwa indikizane yabo le ethi iGPS? Kotelo munye wabaculi abalodumo abaphelekezele uma eli namuhla, uMoki Ncube yena othi isizwe silahlekelwe kakhulu.
Asikwazi impela ukuthi uNkulunkulu silahle njani. Hayi, sibone kukhala abantu abaningi Dunga, ngoba ngifana akade saphele zinga elihle kakhulu emculweni. Singazi ukuthi igephu liyana yesimbi zezwana izavalwa ngubani bakithi. Hayi, lokhana kuzisa isizwe impela. Ngifana nje obesaqala ukuyakha lo muzi wakhe omuhle kabi lo nkosikazi.
Amazi kaNcube agcizelelwe ngomunye njalo umhlabeleli uDonki Piri Matoto ohamba leqembu lakhe leGegema Extra Musica.
Eshi isehlakalo lesi babuNkomo eyisisethusile lathi ngendlela abahambe ngayo abafowethu. Silahlekelwe kakhulu, silahlekelwe kakhulu. Anginawo amagama amaningi ukuthi ngathini. ngizwa ubushungu, ngizwa ubushungu obukhulu kakhulu enhlizweni ngendlela abafowethu abahambe ngayo, but akulanto esizayenza ikwenza kwaNkulunkulu.
Kodwa nje kumele siqine.
Omunye obesemngcwabeni namuhla nguzinja ziyamluma, yena ochaze okwamehlelayo laye esegijimela lapho okwenzakalela khona lingozi.
Ngathatha imota ngagijima ngaya khona. Ngithe manje ngisiyofika ngasengoku nami ngatshaya isihlahla, imoto yaphuma yatshaya isihlahla, kwaphuma iwindi nesibuko.
Ngale ethi eGetsemane sithi tutu emndenini kama-Eli lo kamaviri.
Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngupracedes Jeremiah sithi impela sonto elijukele.